kuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachano zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu oluqakathekileyo i-special edition olumayelana lomumo weZimbabwe kulandela ukuthi ufuna kwentambo zombuso ngabebutho. Olamukela ku-Studio 7 ngesonto mhlaka 19 Lwezi 2017 Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje umhlangano wedalele Central Committee yeZANU-PF oqhutshwa eHarare uvumelana ubana kuxotshwe umongameli Robert Mugabe njengomkhokeli waleli bandla.
Okwamanje uZulu ubhekile nje ulindele ukugcwaliseka kwalesi sisembiso sabakubuso lapho bekhulumisana loZulu ethe wayafika bucwadana le-State House izolo.
Idale lephalamende liyaqala umsebenzi kusasa ngemva kwekhefu kulokucabangela ukubana lizathatha isinqumo sokuxotsha umongameli Mugabe esikhundleni.
Abantu abanje abuprofesa Jonathan Mola abokasukuwele abayibo akade beyiphatha amandla ze-G4 bephakathina kwezitokisi zamasosha. Angiboni ukuthi likhona ilunga ledale lephaliyamende elingasukuma lithi lona hhayi mina lokhu kangihambelani lakho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umhlangano wedalele Central Committee yeZANU-PF oqhutshwa eHarare usunqume ukubana umongameli Robert Mugabe axotshwe ebandleni lelo. Umhlangano lo ulandela ukuvumelana kwezigaba zonke zelizwe ezebandla leZANU-PF ukuthi umongameli Mugabe axotshwe ebandleni. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usemhlanganweni lo. Siyakwamukela Mavis. Hello. Simeleleke intatheli zindaba yethu ekhona ngale ngasemhlanganweni we Central Committee yebandla leZANU-PF obizwe ngesiphangiphangi ukuthi bazovota ukuthi kumbe bangamxotsha yini kumbe bangamxotshi. Umbiko esanda kuyamukela okwamanje ibika ukubana kunqusubekufunakala kudingakala ukubana kube lamalunga angaba likhulu edlula ikhulu lamashumi amahlanu 151 kodwa ke kugcine kubuya amakhulu amabili loyedwa 201 bonke bavota khona lapho izigaba zonke kusukisela kuba Mashingo, Mashonaland Central, kuBulawayo, eMandebeleni, eNkabazwe bonke kuthi babikwa bevotile bathi bona kumele umnumzana Robert Gabriel Mugabe asuke esikhundleni lesi njalo kwahle kwabiselwa esikhundleni umnumzana Emerson Nambuzo Mnangagwa ukuthi abiselwe ebandleni leli akhokhele okwamanje. Ikanti ke uyena ubexotshiwe nguye umnumzana Robert Mugabe ngokucetshiswa langabanye bakhe ikakhulu umkakhe unkosikazi Grace Mugabe. Kubikwa lapha emhlanganeni kunguye abakade bemchothoza kakhulu bemsola ukuthi nguye oyenge umongameli Robert Mugabe engxenye obengazisukela esikhundleni kuhle kungela kuthandabuza kodwa ke khathesi sebemkhipha kungela nhlonipho. Khathesi kunje evalelwe ngabebutho emzini wakhe engenelisi ukuthi ahambe. Sike sezwa njalo eminye imibiko ekade ikhuluma ukuthi ubecela ukuthi akathi jampu aye ngale ngase-South Africa ayicebisana nomongameli Jacob Zuma kodwa ke lakho kukhanya ngani akukazwakali ukuthi kuhamba njani. Lokhe sikudaba lunye sekukhangelelwe ukuthi amalunga edale lephalamende athathe isinqumo sokuxotsha umongameli Robert Mugabe esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe. Kumele nje amalunga ayisilinganiso esedlula ingxenye i-2/3 ngesilungu avumelane ukuthi akaxotshwe. UChris Gande weStudio 7 wenelise ukuxoxa lelinye ilunga ledale lePhalamende, umnumzana Dube, Prince Dubeko Sibanda, owebandla leMDCT ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Besiphumulile ngemva kokuhlangana kwethu eFolofisi siya cubungula okukhangelela ukuthi kube khona kwibhajethi yomnyaka ozayo. So-ke sase siyaphumula siqalisa kusasa amakomiti awephaliyamente ahlangana kusasa ensukwini ngolwesibili emini nje njengenjwayelo idale liyahlala phansi njalo siqhubekela phambili ngomsebenzi welizwe.
Kulo daba lukamongameli Mugabe lapho abanye abafanisela ukubana kungenziwa lokho okuthiwa yiku-impeacher, ungasitshela ukuthi kungahamba njani nxa kuyikuthi kufunakala ukuthi axotshwe kusetshenziswa idale lephalamende?
Okungenzakala ukuthi kungaba lelunga ledale elilodwa kumbe amabili angaphuma le-motion ethi khona hayi umongameli kasanelisi ngezizathu ezithize ukuthi eqhubekele phambili engumongameli. Liyaletha-ke leyo motion edale lingayilethwa edale-ke ibisichutshungulwa ngamalunga awedale lephaliyamente. Nxa kuyukuthi leyo motion-ke ingaphumelela ithole 2/3 eyamalunga awedale ephaliyamente evumelana emotion yona leyo ukuthi hayi umongameli kafanelisi ukuthi eqhubekele phambili esenza umsebenzi wakhe. Kutsho ukuthi-ke kuyabe sokusitsho ukuthi umongameli kuyabe sokubheka ukuthi ejiye umsebenzi. Kutsho njalo ukuthi nxa kuyukuthi imotion leyo ingasuka ku-National Assembly ihambe kusinethi, kusinethi lakho kuyephuma into efanayo yamalunga edale lephaliyamente esithi wona hayi akehle umongameli umsebenzi wakho wabusuphethi.
I-ZANU PF ilamacele amabili ele-G40 lele Lacoste. Nxa kuyikuthi amacele wona lawa awavumelani, kulakho yini ukwenzakala lokhu ukuthi umongameli Mugabe axotshwe ngedala?
Okwenzakalayo kupolitiki yikuthi abantu ikakhulu amalunga edale lephaliyamente akhangela lapho kulamandla khona ngaleso sikhathi. Okwakhathesi amalunga amakhulu awe-G40 awahlanganisa naye umongameli bephakathina kokulondolozwa ngamabutho abantu abanje abo-Professor Jonathan Moore abokasukuwere abayibo akade beyiziphatha amandla ze-G40 bephakathina kwezitokisi zamasosha. Angiboni ukuthi likhona ilunga ledale lephaliyamente elingasukuma lithi lona hayi mina lokhu kangihambelani lakho. Osokukhona kathesi ukuthi amandla asekhanya ukuthi asesiyanga ngenxa yalokhu kubona amalunga edale lephaliyamente awezana emanyana ngitsho lochipanga ngokwakhe nxa kuyukuthi ephumile esitolisini wabuya wazukuba khona ngale kuyaphosa angaba ngowakuqala ukuvota ukuthi hayi umongameli sibili seluphile kasanelisi ukwenza umsebenzi wakhe akatshiye lowo msebenzi. Mbona kusenzakala nxa kuyukuthi kungaba lelunga ledale lephaliyamente elingamuva leyo motion bona amalunga edale awezana PF emanyana ehlangana wonke lawo esithi hayi kakube njalo. Njengoba sibonile nje la izolo lezi nduna lazo ziphuma zisithi hayi thina vele even ukuthi khona uGabe abe nguye oyastenda ngomnyaka izinduna lazo zesithi izolo hayi ngizona vele zazingavumelani le nto uMgabe ephinde eme ngomnyaka ozayo ukuthi abe yicandidate yebandla elibusayo le-ZANU PF ngoba besithi bona hayi beseluphele. Zizwakele njalo izinduna zichothoza uKasukuwele onguminista obona ngezezinduna zizwakele zimchothoza njalo ukuthi hayi ube ngasebenzi kuhle. So-ke lokhu kuyisibonelo esokuthi kupolitiki abantu isikhathi esiningi baqonda bahamba ngomoya bahamba ngalapho okuvuvuzela khona umoya usiya khona. So-ke ukutsho ukuthi kangiboni mina ukuthi nxa imotion leyo ingangena edaleni lephaliyamente likhona ilunga elingafuna ukuyiphikisa ngoba kaliyabe likwazi ukuthi lingaphikisa lilodwa kusasa iphumele lalo impilo yalo yepolitiki yabisiphelile. So-ke mbona amalunga edale lephaliyamente emanyana evumelana ithi ngapha ku-opposition amboni kusiba lo muntu ongathi yenaye Mugabe engakhitshwe emsebenzini ubafile lipho kade esukulwisa isikhathi sonke lesi sidayo umgabi nasanelisi ukuthi eqhubekele le ukuthi abezanu labo sibe kubonile inesavele sakubona kudala.
Kodwa likhona ilunga ledalele parliamente umnumzana Maridadi oke wavusa lolu daba, kwahamba njani njalo kungani lungaphumelelanga?
Into eyayivakalayo umnumzana uMaridadi wathi ebhalile imotion yona leyo akayizange ibe isalibona ilanga leyo motion ngenxa yokuthi kutsho ukuthi phezulu ngale kubo speaker bayihlalela phansi, ngoba phela kufuze ukuthi imotion nxa kuyibhala ulilunga iyaqala iyedlula kuspeaker eyivumele uspeaker ukuthi kayihambe iyediscuss. Kodwa-ke kaMaridadi leyo yabhalwa yanyamalala yahamba kwaba yikuphela kwayo.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga ledale lephalamende lapho limuzwe exoxa loChris Gande weStudio 7 ecingweni eseHarare. Okwamanje ke laye sibuyeleke kuMavis Gama lo obesemhlanganeni wedale leCentral Committee yeZANU-PF oqhutshwa eHarare sikhuluma nje, osunqume ukuba nomongameli Robert Mugabe axotshwe ebandleni leli. Siyakwamukela Mavis.
Ngiyabonga kakhulu, salibonani balaleli.
Yey,
singapha ngaseZANU-PF HQ.
Mhm. Ungasichazisela ukuthi kume njani khona ngapho? Sizwa kuthiwa umongameli Robert Mugabe seqotshiwe ukuba umkhokheli webandla leZANU-PF.
Ngempela yikho kanye, useqotshiwe umongameli Robert Mugabe ukuba umkhokheli weZANU-PF lanxa intatheli izindaba salindele ukwethulelwa umbiko, kodwa umhlangano usuphelile ungenwe ngamalunga angamakhulu amabili lanye, ikanti amalunga e-Central Committee ndawonye abe ngamakhulu amathathu 300. Kusitsho ukuba nxa befuna ukuthi basukumise udaba olufana njengalolu abalusukumisileyo kumele kube ngamalunga alikhulu langamachumi amahlanu bese kungezelela oyedwa phezulu. Namhlanje babekade bengamalunga angamakhulu amabili lanye, kusho ukuthi ethiwa yikhoramu ngesingisi bayanelisile, basebekhulumisana-ke bavumelane ukuthi axotshwe. Hathi yena kuphela umkakhe unkosikazi Grace Mugabe laye uxotshiwe esikhundleni sokuba nguye okhokhela uhlothi lwabesifazane bembeka umlando wokuthi ubexabanisa abantu esenza umsebenzi ungahambi kakuhle evoxa into eziningi. Ngakho-ke laye bamxotshile. Kunje silindele nje ukuthi njengentatheli izindaba sethulelwe umbiko isikhulumeli sakhona uSimon isikhulumeli seZANU-PF ubaba uSimon Khaya Moyo, kodwa ngempela useqotshiwe ubaba uMugabe osekusele ukuthi babikele nje uZulu.
Ye, ngubani-ke onqume ukuthi abe ngumgcini sihlalo okhokhele lo mhlangano?
Umhlangano lo bacele engingathi mina i-recommendation kumbe isicelo abasicelile esibekiweyo, bacele ukuthi ubaba u-Obed Mpofu kube nguye oba ngumgcini sihlalo walo mhlangano njengoba ubengekho. Nguye-ke okhokhele ekuqhutshweni kwalo mhlangano ogcine usunquma ukuthi umongameli Robert Mugabe asuswe esikhundleni sakhe sokuba umkhokheli webandla leZANU-PF.
Umumo ubunjani khona lapho phakathi kwamalunga? Kube kulokudana kumbe kujabula kube njani?
Amalunga anjenele umhlangano lamhlanje angamakhulu amabili lanye ebejabula, ebetshengisa ukujabula. Iningi labo kuyilabala okwakuthiwe vele sebelindele ukuxotshwa, abafana labo Chinamasa, o-Opa Mchinguri labanye abanjalo ababesazi impela ukuthi ukuxotshwa kukababa u-Emmerson Mnangagwa umsekeli kamongameli ukuthi aphume esikhundleni, labo bekuthiwa bazaxotshwa ngoba besekelana nomnumzana Emmerson Mnangagwa. Bekujatshulwa kuthe nje sesiphelile umhlangano lanxa bengakasikhulumisi, ingoma kade zihlatshelwa khonapho bezihaya ubaba uMnangagwa ukumbeka njengokuthi nguye osezakhokhela ibandla leZANU-PF kusukela manje ngemva kwalesi sinqumo. Bekujatshuliwe mpela kumalunga lawo, kodwa isimanga esibonile ukuthi bakhona abanye amalunga kade singawacabangeli ukuthi bengeza kulo mhlangano, ababecatshangela ukuthi bebesebenzisana lo baba lo mongameli Robert Mugabe kanye lonkosikazi wakhe, okufana lalo kade sekhokhela olunye uhlangothi lwabalwa impi yenkululeko unyaruwata. Simbonile la wasekusithi ke ubaba Simon Khaya Moyo isikhulumeli sebandla besingalindele ukuthi uzaba khona kodwa ukhona kulo mhlangano yikho okungani kuphica abantu ukuthi nganxanye laba abantu banye ebathi hayi umuntu lo ulungile kodwa nxa sekubheda bese bebaleka sebemthiyela bemchayela ngeni bemthiye yedwa
ha kulosizo ukuthi abanye bakhe sebemthile ngokuqhubeka kwezikhathi ubona angani vele lolu daba luza kuya ngapi ya njengoba labo abalwa impi yenkululeko abakhokhelwa umnumzana Chris Mutshwangwa labo bekhanya bequzela ukuthi kahle asuswe injalo kubekwe umnumzana Emerson Mnangagwa
sele kunqumbile khona ukuthi kahle abekwe Emerson Mnangagwa into yokuqala okwesibili abalwa impi yenkululeko bacacile bathi bona ngemva kwalomhlangano bayikhona beza kuya kwethula kulabo kulelo qula eliphakathi kokukhulumisana nomgabe ukuthi aziswe ukuthi ikho isona sinqubo esesithethwe leli bekulinyathelo elilandelwayo ngokusemthethweni kulandelwa isisekelo sebandla esilawula indlela abenza ngayo umsebenzi abaqhuba ngayo umsebenzi lokuthi bakhetha njani inkokheli iconstitution yabo balandela yona le constitution ukuthi njengoba bavele befuna ukumsusa abanye baphonga ukumsusa nje kumele balandele okukusisekelo zabo bavumelane njenge-central committee kulilona dale okumele litsho lisukumise lindaba libe sebevumelana bathatha isinqubo sesithethwe-ke isinqubo abezombuzi abalwa impi yenkululeko bebevele befuna axotshwe befuna ukuthi angaze axotshwe ebandleni bese kusukunyiswa-ke udaba lokuthi abe sexotshwa-ke ukuba ngubongameli
welizwe ye hhayi siyabonga kakhulu Mavis Gama ngokusethulela okwenzakala ngapho ngasesigodleni sebandla leZANU PF ekhona ngapho ngaseHarare ube lelanga elihle sidibane njalo kuhlelo lwantambama
ngiyabonga libe lelanga elihle
ye lokho esikudaba lona lolu sithintheke ngocingo uDr. Nkululeko Sibanda ukuze sihlaziye okwenzakeleyo esigodlweni seZANU PF eHarare lapho ke umnumzana ukumbe ngithi obe ngumongameli webandla leZANU PF asexotshwe khona libandla lakhe langamalunga akhe Dr. Sibanda siyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga
hayi sijonile singabuza lina kutshoni ke lokhu ukuxotshwa kwakhe kubandla
zikhona into ezimbalwa okufanele zikhangelisise kahle ngizile lapha intathelo ezindabayeni esiyona kukhanye ngalelokho okwenziweyo eHarare kwenziwe ngomthetho kulandele isisekelo sombuso kodwa njalo ngiyazi ukuthi iningi labantu bezimbabwe bayakuthakazelela lokhu ukuthi empilweni zabo zethu sekuze wafika isikhathi sokuthi kutholakale umgabe eyangiseka ethathelwa amandla exotshwa ngibonani khonokho kuthabisa abantu abaningi kwelezimbabwe kodwa akutsho ukuthi phela izindlela izinto ezenziwe ngayo zenziwa kahle liyabona ukuthi-ke manje uxhothwa lokho akwenziwe namhlanje uxhothwa ngemva kokuthi i-headquarters yezanu lapho kwenzelwe khona lomhlangano isezandleni zebutho ngaphandle kwezanu PF kugcwele amasosha elizweni lonke ilizwe liphethwe ngamasosha uzile njalo intathela izindaba lapho isithi bamangile ngoba kunenabanye abantu kade sengingabakhangeleli ukuthi babe khona babatheleke khona khonokho kwenza ukuthi kube nzima ukuthi sazisise ukuthi abantu laba baze ngoba bethanda kumbe bethiseke kakhulu ngesehlakamo esi ukuthi ngawuphezu kwemgaba engabutho uthi bangathatha esawa ku-TV aphinde axolise kumkhokheli wamabutho mina ngingahlala la ngizadubeka kumbe mina ngingavota lapha ngithi hayi ngisafuna ukuthi umgaba abe khona abantu laba bangangilandela ntambama uprofessor Jonathan Moyo kabakho otshombo kabakho asikwazi ukuthi bangabakotsho ngamasoja athi ngamapholisa khonokho kwenza ukuthi izenzakalo eziphuma ku-headquarters ezanu PF namhlanje zingabi semthethweni ngokupheleleyo zisemthethweni ngokwezepolitiki azikho emthethweni ngendlela okufanele izisebenzi ngayo ngesilungu sithi i-influence ukuthi i-environment lapho okwenziwa khona lezi zinto ngayihle kakhulu ukuthi laba abaqotshiwe bebengathola ithuba lokuthi batsho ukuthi kathi yeyi sicela ukuthi sihlale kanje umuntu la ethiwa icala ngalokho sebenzele ukuthi uGrace Mgabe ithiwa icala lokuthi ubesethukane sibandla kazange aphiwe lethuba lokuthi aphendule khonokho kuyafunakala emthethweni ukuthi umuntu nxa esethe sicala ufanele anikwe isikhathi sokuphendula khonokho kwenzakala yebo
hayi ya siyakuzwa engxenye ngathi lapha kade bekhangele isisekelo hathi esombuso welizwe kodwa bebekhangele isisekelo seZANU PF engxenye yiso abasilandeleyo ukuthi aqala axoshwe ebandleni and then kube sokuthathwa ke amanyathelo okuthi engxenye axoshwe ukuba ngumongameli welizwe
hayi ngiyakuzwa lokho iqiniso yileli ukwakha ibandla lakho kumbe wakhe inhlanganiso yakho ukuthi ubhale isisekelo senhlanganiso leyo ngeke usibhale ukuthi senze izinto eziphathela abantu amalungelo abo abawaphiwa isisekelo selizwe kumbe abawaphiwa ngumthetho nje jikelele isisekelo seZANU PF asifanelanga silandele ngendlela eqamula umthetho umthetho uthi wona umuntu wonke kumbe kusendlini kumbe kusebandla eli-private kumbe kukukhampani yena libabili ngawuvumeli ukuthi umuntu limethe sicala lingamtsheli bese limgweba
sakuvumela
khonokho nangesisekelo seZANU PF ngokwaso ngeke ligwebe umuntu ongaphiwanga ithuba lokuziphendulela ukuthi ukuthi hhayi icala leli ngiyalivuma kumbe ngiyalala xa ngivuma ngivuma ngokuthi xa ngihlala ngala ngokuthi
hhayi ngiyabonga kakhulu Dr. Sibanda isikhathi sesingasavumi ye ngimbongile kakhulu
yini ngibongayo lam thankyela
ya kulungile kodwa sikudaba lunye wathi nginxuse njalo enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Innocent Ncube yena-ke osebhilithane uyisifundi eRoyal Holloway University khona ngale ngaseLondon siyakwemukela Ncube kuhleli hello engxenye sesilahlekelwe nguNcube lapha ecingweni. Hello. Ukanya kabukanya ngani zahambe kuhle lapha asisamboni uNcube ecingweni enzenza kwenza ke ukuthi ngingenise ke olunye udaba la olebandla leZANU PF luthi lona luzathatha isinqumo sekuthi amalunga ebandla axotshwa eminyakeni emithathu edluleyo abuyiselwe ebandleni leli ngoba axotshwa ngumongameli Mgabe labanye bakhe okungekho emthethweni abaxotshwayo laba babalisa umgcinisi abagcina isihlalo bezigaba zebandla leli leZANU PF kunye labasekele bakamongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa lo osebiselwe yisinqumo esesithethwe namhlanje lo nkosikazi Joyce Mjuru uDuboye nje ukuthi unkosikazi Mjuru usekhokhela ibandla lakhe ele-National People's Party so ngaleyo ndlela ele-NPP ngaleyo ndlela angikholwa ukuthi uzavuma ukuthi aphenduke ebandleni leli eleZANU PF njengoba abaningi kade sebekhalela ukuthi kakubuyelwe kusimo sika-2014 ikanti-ke ecungeni khathesi sesilo mnumzana Prince Dubeko Sibanda yena-ke ongummeli webhinga edaleni lephalamende siyakwakumikela Sibanda
ngiyabonga mama
ye sesithethwe-ke isinqumo libandla leZANU PF kuyini ke okusoseza kwenzakala-ke ikakhulu ngale ngasedalele ephalamende
okwakuqala kufuze ukuthi sinanzelele ukuthi eZimbabwe indlela okukhethwa ngayo umongameli kwehlukene le ndlela ekhethwa ngayo eSouth Africa njengomzekeliso South Africa ngabe kuthiwa kuse South Africa lapho kuthethwe khona isinqumo esifana naleso esithethwe izano namhlanje bebuya kutsho ukuthi upresident Mugabe kasese ngupresident welizwe ngoba eSouth Africa nxa abantu besiyakhetha kabakhethi umuntu esha ibadla now lapha eZimbabwe khetha umuntu ngenxa yalokhu-ke lokho sokwenzakele hayi politically kutsho ukuthi sibe sibili kuMugabe kasese ngumkhokheli wezanu p f na nxa engasese ngumkhokheli wezanu p f kakutsho ukuthi kasese ngumkhokheli welizwe ulokhu engumkhokheli welizwe okusokumele-ke kwenzakale-ke ukuze ephume ukuba ngumongameli welizwe yikubana idale lephalamende lihlala phansi lithi hatshi uMugabe simbona engasanelisi ukuthi eqhubekele phambili engumkhokheli welizwe ngezizathu ezilandelayo ibandla idale lephalamende linganelisa lithole 2% majority from both houses bevumelane ukuthi hayi ngaphume lundoda kutsho ukuthi uMugabe esiya uma ukuba ngumkhokheli welizwe leZimbabwe kodwa kwakhathesi emthethweni ulokhu enguye okwenziwe libandla lakhe akulani labantu beZimbabwe angibo akulani lozulu weZimbabwe
kodwa ke phela kungeke kwenzeka na ukuthi ibandla leZanu PF edalele eParliament kumbe ngithi amalunga akhona edalele eParliament angathi wona hayi kasenguye umkhokheli weZanu PF yikho ke thina njengebandla elibusayo sesimkhipha ke thina ngokwethu njengamalunga eZanu PF okuthiwa yirecall
president kwenziwa i-recall lilunga ledale lephaliyamende ngoba i-recall yakhona uyabe ekhithwa ephaliyamende naw lo ngenxa yokuthi kasolunga ledale lephaliyamende-ke angeke wenziwa recall angeke wathiwa sesikukhipha edale lephaliyamende ngoba kasolunga ledale lephaliyamende okuyenzakala phela yikuthi amalunga edale lephaliyamende wonke kungakhethile ukuthi ngabaliphi ibandla bebe yibo abathi hhashi njengeparliamende umuntu akanelisi ukuthi abe ngumongameli welizwe ungakhethekanga ukuthi ilunga ledale lephaliyamende eliyabe litsho njalo ngelaliphi ibandla
ye so kunzima-ke lapha
kufuze sibe isinqumo sedale lephaliyamende
ihlandla elilandelayo kumbe ngithi inyathelo elilandelayo njengoba nanku sebemxotshile yiliphi elinye idale elingamxotsha ukuthi abe angabi ngumongameli welizwe okwamanje
ngokubona kwami mbona ngani zikule ndlela ezimbili kuphela ezikhona eziseleyo ezingayenza ukuthi uMugabe ephume
ucingo lukamnumzana Dubeko Sibanda ukhanya ngani alusahambi kuhle lapha asazwakali kodwa hayi kungasenani sike sezwa imbono yakhe lapho lalaphaya hayi uhlelo lethu ngathi isikhathi sethu kathesi sesidliwe ngumangoyi sesifike emaphetheleni alo ngiza kutsho-ke ukuthi ngithi asikhangele ebezihamba phambili ngithi indaba esisanda kuzithola zona lezo ngezithi wona umhlangano wedale le-central committee e-ZANU PF oqhutshwa ingaseharare esigodleni sebandla leli ese-ZANU PF eharare usuvumelene ukuthi kuxotshwe umongameli Robert Mugabe ukuba umkhokheli waleli bandla njalo leli bandla lathatha isinqumo sokuthi umnumzana Emerson Dubeko Nambutso Mnangagwa athathe isikhundla sokukhokhela leli bandla osokuseleke ukuthi kuthathekwe ihlandla lesibili lenyathelo leli elokuthi asuke ekubeni ngumongameli welizwe okulandelayo sizabe lokhu esilethulela ngokuya kwezikhathi kodwa-ke ngemva kwami sokumele ngidedele uMarvelous Mhlanganya wuye kanye loChris Gande ukubana basinike uhlelo olwe-live talk oselivalelisa okwamanje ngupresidence Jeremiah.